thina esikukhangeleleyo njengabakhokheli ukuthi umphathi ntambo wezangaphakathi kwele South Africa uzochazisa ukuthi labo abaphethe incwadi zokucelisa ukuhlala eSouth Africa besebenza, befunda, besenza ezamabhizinisi, ukuthi indlela yokuthi ba-aplaye kuzasetshenziswa yiphi indlela ba-aplaye ukuthi lezo ncwadi babe nazo, njengoba sathi lezi ziyaphela mhlaka 31 December 2017. Sikhangelele futhi ukuthi mhlawumbe esicabangayo ukuthi angakhuluma ngalabo abangazange bathole incwadi ngo-2010 nango-2014, ngoba isicelo esasibekayo ukuthi sokulabantu abaningi labo abangazange bathole izincwadi asebelapha eSouth Africa. Asikwazi-ke ukuthi mhlawumbe labo uzobafaka phakathi ehlelweni lolu, kumbe uzathi labo kuphela abaphethe lezi zincwadi yibo kumele bazivuselele. Okunye futhi esikukhangeleleyo yikuthi achasise ukuthi abantu lezo zincwadi bazozenza bekhona eSouth Africa kulokuthi bahambe bayezenza besekhaya. So-ke nathi leli langa langolwesihlanu silinde ngemihlwabomo.
Akusoze kulimangalize na nxa lingatshelwa ukubana uhlelo lolu mhlawumbe selovaliwe, selumisiwe, kumbe njalo okunye okungayisikho lokhu elikukhangeleleyo.
Sizakhumbula ukuthi ngenyanga edlulileyo uhulumende weSouth Africa esingathi iCabinet yakhipha istatement ukuthi iCabinet sivumile ukuthi kwenzwe lokho abakwiza ngokuthi redocumentation yezalwane zaseZimbabwe. Lo owayesethula lowo mbiko umphathi ntambo wezokukhuluma uMinister of Communications u-Ayanda Jojo wathi yena umphathi ntambo wezangaphakathi uzanika imlilingwana-ke egcweleyo ukuthi redocumentation leyo izahamba njani. Kasicabanga ukuthi kungaba lo tshintsho kulokho iCabinet yakuvumayo.